namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokulandeli imithetho yelizwe sebegandele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso sasebenza kuleli lizwe. Sekethe izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali, sebehambe bayagambela sibalethiwa ngobandla le-MDC abameli besephalamende balutshwane kakhulu ukuthi zanelise ukunqoba izane ngenxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyani.
Bakhona abanye abathi ngabe kungagcotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba ukutenda ibidi, lithini linalo?
Asibe qiniso lela nxadi bekhona wona abeka ngu-2016 izane izasidla ngoba yibo abanemajorithi. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abagcotshwayo nanxazi ngikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izane ivele yona isingemajorithi phalamende lesikhathi singena nabantu babatenda ibidi yayivele ilemajorithi. Kusoka kutshintsha ngalokhu.
Manje sekuzenziwani kathesa?
Ekhathezi ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele siyokwazi ukuthi sesiyakufa sonke thula indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lowo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca kwisisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi yonke sikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso Zimbabwe kasi kumele sikandlele, kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka abafuni, kodwa izanu angithi siyonthando kayiphikiswa bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.